Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNcwabakazi 2022, uCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Uhlelo Woza Friday kule viki silomculi womdumo owerumba kumduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze Giraffe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotsha abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evula ngokusemthethweni kumhlangano weZimbabwe Economic Development Conference wokudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokululunga ubuciko babomahluli owe-Judges Commissar Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulo mhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba umongameli president. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutrena ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo. Benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges. Lokuthi bekwanisa ukucubungula amacala lana nzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe benimbono amanye amajazi. And kakhulu ilokhu zeni iprogram leyi iqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana la kwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe ukuhambelana le vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo kubuye le economy adinge finance lakho bekule ngcishi zonke ama entrepreneurs lamanye ama bankers labo bonke nje izikho abekahulumende abe finance bekhangele bekuhlomisana ngomumo womnotho economy yethu yelizwe. Wanibona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu isabotage ye economy ukuthi beze banika example umongameli yokuthi e-hotel imili eyi-1 ungayikhakhuletha kuhle ikwana imbuzi eyi-1. So kusho ukuthi ngelanga ama-delegates ade khona athi befika ama-200 kusiya ku-300. So each delegate ubesidla imbuzi ezingu-3 ngelanga. Each delegate kubuye ku-bedding because of rate umuntu oyi-1 ubelala ngemali ekwana inkomo. Ubona ukuthi khona bo conference le binge 3 days ungakhakhuletha ubona ukuthi ama rates abantu abasebenzisa abe sengama rates lana angahambelani le economy ungane abantu ba supportage. So izinto zonke lezi zathi kukhulunywa ngazo ku economic forum leyathi khona adikhokhelelwa ngu minister uMthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi intambo kaHulumende omele iMatabeleland North ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga Westfield 7, Victoria Falls. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu atshengisele namhla phezu kokonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-crisis esicelo sokuthengisela mhla ziku-5 uyonale inyanga. Kodwa basoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukuthengisela khona kuduze lePhalamende yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namuhla. Abenhlanganiso Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguTshikilo Bhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcini sihlalo webandla leJubilee Party elikhokhelwa ngumongameli uHuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intatelinda izindaba kanye nenhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani osenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezitsheneyo ezilwela amalungelo oluntu labohulumende bamazwe atshiyeneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuliviki behlolisisa ukuqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona, omunye wabo uNkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yolwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkoko utshele uGaino Gumede Saidi owe-Studio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba yisibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibiyinjongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje uyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi ha lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizabuyela lakho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi ku-polling station kuyabe kuminjani, njalo lokuthi kuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela nkhaya engavotanga.
Ungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sithengiswa ileyo kuthiwa yi-simulation ikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshele ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu ozamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa esikubone kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote, kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasuke asuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibani bani engihambe ngamncedisa ukuthi avute uvotele uzibani bani.
Xa sesikhuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale elizabuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo yikuthi phezulu sibili kuma-presidents sibone ukuthi ukhona oncintisayo obe lo msekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga besithi kumbali yeKenya akukaze kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kwisikhundla esiphezulu esika vice president.
Ontanga ke bebelezabuzane yini labo ngokhetho?
abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi isokhetho njalo sibe lethuba lokuhlangana le mhlanganiso zabesifazane ababumbi okuthiwa yi-women situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Ku-situation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhetha. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lezokhetho.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha olwe-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abaningi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGainer Gumede Saidi weStudio 7.
Kunengi ontanga abahlangana lapho okubahluphayo kathesi but ukukhala akusizi kwehlula bathi imbuzi ngesisimusi kusitsho ukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiyiphile elizweni lapha okuningi zenzeka. So inkuthazo yami ekhona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele inkinga zihlala zikhona, singabi ngo induko lezi inkinga lezi esihanga lazo, but sibe ngabantu ukuthi mina ngibona ithuba lapha nalaphana. So ngumnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalila mathuba akhona awemsebenzi. And thina ma siyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaqeda i-degree ngizaqhatsha. So ontanga ngibakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto ngoba uhulumende kasikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingele amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi ababekhangelele ama-political processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhuyana, but uzalendaba uzokube nini sukuma uzenzele ntanga ngoba kathesi uzikhangele uziqondile. Kodwa lawa kuncane ukukhala vele akusizi, asikumele sizenzele izinto nawe mabalabamba khona la ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye, ngiyavuma sibele ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba abantanga kodwa athole impilakahle. Awumelanga sikubalekele, kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende kalungise amathuba abantanga kumbe i-create enabling environment, sizalinda azayilungise nini? Ekhengeloko esiguga singalenda ezimhlophe nezimhlophe nto besilindile. So kunye ukuthi sukume la uzame iloba uphatheka kwezepolitiki ulilonga lepolitiki usiyavota usenzani, kodwa ungakhohlwa ukuthi la okunye kumele uzenzele ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angisho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe ngoba kulungela kungasibhekele isisekelo sombuso kuma-Bill of Rights yethu eyakhona pha eZimbabwe osinyethu. Kodwa-ke akumelanga silinde kuze kube nini ngoba uzalinda uzabe lowo guba utshiya isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatsha kwakutshiyeneyo ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Kulayidoku namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni onke jikelele olwe-International Youth Day. Okwamanje wesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Mhlaka-18 Zibandlela lonyaka elemelika lafakela izithezo zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana leyezibhola kanye leyinye ebona ngezihambi. umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yihezbola ekhahlameza abantu bakwele Lebanon. Abaphekelwa izijeziso zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Dawn lo Jihad Salam Alame babumba inkampani okuthiwa yi-Dalasalam for Travel and Tourism. Baphakelwa izijeziso zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhlaka 21 Zibandlela elemelika laphakela izijeziso zenotho u-Adnan Ayad osebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbollah. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbollah inhlanganiso yamalecatsha ongamelanga isebenze loZulu njalo yafakwa uphawu lokuthi yi-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbollah njengenhlanganiso eyi-Specially Designated Global Terrorist. I-Hezbollah siyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasotsha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut iyabulala khona amasotsha edlula amakhulu amabili lamachumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amajuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center e-Buenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose ikhulu 85. I-Hezbollah yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon u-Rafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela i-Hezbollah izijeziso zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba ele Melika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekhuthaza ukubulala abanye abantu. Ele Lebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lweMelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba i-Hezbollah isekela abantu bakwele Lebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi i-Hezbollah isebenzisa abantu bakwele Lebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uZulu. UBlinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi i-Hezbollah. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Salibona lemastudio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe lendawo zonke lapho elikhona. Hayi, lami ndike ngikhulume nje ngalaba abafana bakamthwakazi laba abathethisa abantu abadala ukuthi hayi bafana bambona ngani iqembu labafana kancane. Bafana ibowezwa abadala mabelitshela kuthiwa indlela ibuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngondebela ngitsho uma bekhuluma ukuthi bathini ngendlela eliyenza ngayo into abantu eliyenza ukuthi sigcine siyakudlidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu eliyilo lifuna ukuthi lilikhulu lale libonye. Lina liyimthwakazi lingabantu nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi. So into leyo madoda yokwethisela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankase liqembu lenu nje kahle ngendlela eraiti lingathrethen abadala yabona ngoba into leyo yokuthrethen abadala leyo ayikho right. Senze fisa ukuthi ngakutiwa kwakukhulwa kutshayiswa ibhakela emfuleni yabona abantu abanje so bafuna sikhuthezwe kuphela kokutshayane kakhulu yabona ngencindi inkanibeli layo le ngani iphele yabona ngoba ngendlela eliyenza ngayo liyenza inkani madoda akufuneki ukuthi indlela le liyenza ngayo leyo lihlukane lamashona la amashona la kudala la athembisa kula nto eliyitholayo uyabona amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo egoli khona amanye agcwele ebuswana agcwele ngaphi ngapha amashona kuzelibona ukuthi ahlupheke amanye akubo Kenya kolala amazwana ahlupheka lina khulumana wena abantu ukuyiba bale problem eZimbabwe libazi uyabangisaba libathethisi uyabona lesana libhizi lithi lithesana labantu abangalajani kodwa abantu abalecala libakhangele lingaba approach so zamani ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amaNdebele ngabantu abayisizwe esihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina sebenze ukungazani abantu basesendebeleni ngabantu abathanda ukulwa uyabona kanti kulwa kusebenzi amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthethe ishona umuntu uthethele abantu badlisiwe mina nginje ngithethe ishona so wena uma ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lokho mthakazi uyabucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunanibe sazi labathwakazi jikelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa balani ngenxa lingazikhiphanga kodwa kuthiwa ilizwi kalifika siyatshela ngathi kungena emoyeni njengoba lesinxusa lesithumela bangazi behaboroni mina njengomuntu okhulileyo waleli lizwe ngezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa umuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubusufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kube sekukhathaza emoyeni usufisa ukuthi bayabaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP okuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngeliswe kunabantwana abakhulumile abathathu amajaha kade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanyeke silungise ilizwe nge-TPC i-TPC isuka kumogenisangrayi ngabazange balungise ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukulu bezalo
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 kwezemidlalo yenguqu kusasa i-Cranbourne Bullets versus Ngezi ne-Platinum kuzobuya-ke i-Chicken Inn ingilana le-Harare City i-Rentals yona iyabe ingilana le-Islanders iBoso Chilamoya kuzobuya-ke i-FC Platinum ishayana-ke le-Black Rhinos ngesonto-ke i-Tenas FC ingikelana-ke le-Dynamo Zimbabwe khona ngale Vengere kuzobuya-ke i-Bulawayo Chiefs ingikelana le-ZPC Kariba eluveve i-Changi United iyabe ingikelana-ke le-Manica Diamonds kuthi-ke i-Capes United ile-Bulawayo City kunjalo-ke kwezemidlalo
Gichi Waza Waza Friday my darling Waza Friday umsebenzi uphokile Waza Waza Friday my city
Waza Friday kulivikisi lomculo womdumo owerumba umduduzi golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe yena-ke usanda kwethula isingle yakhe entsha muntu kami nenkomo we-Studio 7 uyalandisa
Golide insizwa esihlumile yagcila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
Bonkomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le endaweni yasemakhaya empandeni Plumtree eMzansi kuyila engiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Ulingoma ethi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosizi akusichazisele okune
akazange agule ubaba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuke ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngengakhipha enye ayithi ye mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho ukuthi kathi ahle yomthuthu sigolide akasena abazali akasena mama akasena baba le singile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu nje ongabe ngasenayo ubaba ngasenayo umama
Zalati amahlanu abalisa ethi ma Africa amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye leyama singles le ethi singles collection kungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi nsuku kulokwethula amadlalade apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarecord ifull album wankomo umculo lezi nsuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefita abantu abangikhuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezobenefita abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho benefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngama syndicate ngoba unangcono awabizi njengokwenza ifull album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 0626124319 yilapho engitholakala khona kanti ku Facebook yangithola Mduduzi Golide ku YouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi
balandele ngicela isupport beqhubeke njalo besupporta njengalokho kade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengapheli amandla bengapheli uthando
Mduduzi Golide ezejirafu ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
ngake hlukani isihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba abezigokhela namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa usola usomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungene kusuku lwesithathu namuhla kuhlelo Woza Friday kule viki besilomculi womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe Sirukuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje walivalisa umthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi kumele libe lempela viki enhle phela elithukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Mura